abanye abantu bangathi hayi mhlawumbe akuboni lokho asekubonile-ke singathi-ke usebone ngingathi kona iqiniso kumbe ngithi seyoaba njengompostoli usoul yangangiwupaul mhlawumbe sesikela wachaya ngumbani esasithi ngesilungu i-Damascus moment wasebona-ke ukukhanya watshintsha ukuba ngusoul waba ngupaul wasuka kulowo Jonathan esimaziyo ehlasela-ke ezemisakazo waba ngujonathan osekela ezemidlalo bese ngisuka ezemisakazo bese ngisuka ngisithi kona abantu bamele-ke bethi bekunanzelele ukuthi Jonathan kakaze ebe ngumngane wezemisakazo kumbe yinto ukuthathwa kwezindaba nxa kuyukuthi kala nto ayifunayo ngoba simbonile ukungena kwabo esikhundleni ngo-2013 usike aba yindoda eqotho engahluphani lama-journalist eprotect ama-journalist kwasekuvela ngesikhathana nje ukuthi no ufuna ukusebenzisa ama-journalist labanezindaba ukuthi kona behlasele ujoyce mnjuru kade befuna ephume esikhundleni kungene umngane wakho umnankakho nanku-ke umnankakho wasengenile sibone last year ujonathan esola last week actually ujonathan esola umphoko ngakukhulumayo nge-gookground this week ujonathan sesithi hhayi into ze-criminal defamation lezazikho unika-ke ama-journalist igunya lokuthi bebhale abakufunayo ngabasembusweni abakufunayo ngezanu kumbe nge-opposition bese mtina yizuzuthi okwakathe sekuyini asekufuna ngoba kukhona aphezu kwakujonathan kapho ngukusekela nje kuphela ezemisakazo kumbe intathe ezindaba nxa kungela kuthi kungekho enye into ayifukelayo afuna ama-journalist amncedise ukuthi eyikhampeynele
eyiphetha indaba yakhe Ndebele umoyo uthe phambili ngokukhuluma abantu bekhululekile bengela kwesaba ikakhulu abezindaba uthini ngalokho
hayi ngamahlaya nje la akade wakhuluma ngoba I think abezindaba i-biggest enemy yabo kumbisa ithafa besikhulu ngujonathan yikho namhla kulokungena msakazo ekhululekileyo yikho namhla abantu besakaza bengekho ezimbabwe bekwamanye amazwe ngoba yimisebenzi kajonathan enza abantu besabe ukusakaza kumbe bengabi khona ezimbabwe so nxa esesithi phambili ngemisakazo kumbe ukukhululeka kwezokuhambisa kwembiko umuntu azikuzuthi lapho ujonathan ngabe ukuthini wethusela bani uqila bani ngoba sonke siyakwazi ukuthi ujonathan nguye othone bizweni ezindaba ebatshele ukuthi lokhu abakubhalayo kurongo lokhu abamelanga bekwenze so mina ngizakhuthaza ama-journalist ukuthi bemqophe ngeselokhozi umuntu lowo ngoba uvele ndlela kangaka and ambona ukuthi kuyini esekutshintshile ungamenza namuhla ebe ngumngane wezemtatheli zindaba ebe ngumngane wentatheli zindaba ngokuthone zihlola nje mihla lamalanga.